Siyalambulela kuStudio 7 ngensonto mhla ka 3 kuMabasa 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le People's Democratic Party lithi kulihlazo elikhulu ukuthi akulamuntu ngitsholo yedwa obotshiweyo kumbe oxotshiweyo phezu kodaba lokunyamalala kwamadayimana abiza amabhiliyoni alitshumi lanhlanu, i-$15 billion. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ezike zasekela ibandla leZANU-PF zithi zephulwe umoya ngokuguqula kukamongameli Mugabe leli bandla eselenza elakhe lalabo abaseduzane laye. Iningi likhuthaza uhulumende ukuthi asungule isikhwama esokuncedisa ngemali abantwana abaphila lobugoga elizweni, abanjengalabo abafunda isikolo seKing George VI koBulawayo. Njengenjayelo sizalithulela eziphathelane labatsha silontungameli Nkomo weStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le People's Democratic Party lithi kulihlazo elikhulu ukuthi akulamuntu ngitsholo yedwa obotshiweyo kumbe oxotshiweyo phezu kodaba lokunyamalala kwamadayimana abiza amadola alitshumi lanhlanu, i-$15 billion. Ukunyamalala kwamadayimana la kuvezwe ngumongameli Mugabe kunyanga ezisanda ukwedlula. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomsekeli kamkhokheli we-PDP umnumzana Sam Siphepha Nkomo ngalolu daba.
Yesikhathi mina ngiku-government during i-GNU kwakuhlalwa kukhulunywa sizwe ngililanga ukuthi hayi sokunomuntu obotshiweyo ebotshele elamadiamonds ephuma ukuphuma elizweni lamadiamonds, but even bona bababotshwayo kakukho lo yedwa oko wagwetshwa ngenxa yokubana lowo muntu wayebotshwa wayengazithwaleli, wayethwalela o-chief amadiamond wonke ehanjiswa phandle. Ungabona u-head of state e-admitter ukuthi kulama-diamonds i-$15 billion atshontshwayo under his nose. Nazi kuqakathekile ukuthi lo head of state aluba sibili engumuntu ozwayo aluya resigna, but in Africa they can still loot, do whatever they do, nothing happens to them. They can't even resign because most of them abala conscience, abala conscience at all. So imali le bayayazi omgadi, bayayazi.
Ilizwe lingaphumelela njani pho baba uNkomo liphume ebunzimeni elikibo nxa uhulumende kungomhlambi kaze lusile nje kulahleke amadayimana afika imali yonke le kuswelakale lo yedwa obotshwayo kumbe oxotshwayo kuhulumende?
Uyazi i-budget yethu njengeZimbabwe i-$5 billion, leliki below $5 billion. Ngakutshontshwa upresident selathi ngithi kutshontshwe yadisaphi imali eyi-$15 billion. Kusho ukuthi iminyaka emithathu aluba kuthiwa leyo mali ayi-available phezu kwalokhu esilakho, aluba umumo wethu kawunje njengoba unje namhlanje, aluba senelisi ukuyimphoxa ukudla kodwa namhlanje sidubeka sesicela kubantu esibathethisayo abe-West ukuthi heyi sinikeni ukudla.
Umnumzana Sam Siphepha Nkomo umsekeli kamkhokheli webandla le-People's Democratic Party. Izizalwane zeZimbabwe ezike zasekela ibandla leZANU-PF zithi zephulwe umoya ngokuguqula kukamongameli Mugabe leli bandla eselenza abathi ngelakhe lalabo abaseduzane laye. Isikhulumeli sebandla leZaphu kwele-South Africa umnumzana Andrew Nyathi uthi lokhu yikho kanye osokwenze ibandla leZANU-PF lidabuke phakathi. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Umnumzana Nyathi uthi zonke izinto ezazilwelwa ngabalweli bempi yenkululeko zatshabalala ngesikhathi umongameli Mugabe ethatha intambo zombuso ngo-1980. Uthi loba nje kwakulwelwa ukuchithwa kombuso wabamhlophe owawunakakela abalutshwana, uMugabe uthe esethethe intambo zombuso waqala ukwenza okusuthisa yena yedwa.
Sasikulwela ukuthi abantu basebenze ngokukhululeka, kuthuthukiswe ilizwe, abantu bakwazi ukuthi bangabantu banye bonke, hayi ilizwe labo zibani elabangane. Hayi sikho lokho esasikulwela vele. Sasikulwela ukuthi kube lelizwe lihle lethu sonke nini singamaZimbabwe.
Umnumzana Godno Sibanda yena uto ukuxotsha abaningi kuleli bandla ngumkhuba wenkohlakalo nokubulala ukuze uMongameli Mgabe labaseduze laye baqhubeke bebusa.
UMongameli Mgabe wabisela ilizwe lethu emuva kakhulu. Waqala ukubulawa abantu lobuselo babukhona. Kutshontshwa kusenziwa yonke into up to indaba yeyilogate into nje eyagcina ingaphelelanga nje ukuthi kwenzakalani.
Unyathi uthi okwenza ibandla lezaphu liphume ebandleni lezano PF yikho ukuthi okwakusenziwa ngumgabe labanye bakhe kayisikho ababekuvumelene.
Kwenza ubugebenga nje uvoxe uvoxe bese bephanana amaplazi lawo bengalimi lokuwalima. Ulibulele Musiliso ukubala ikuthanda. Ungathi izitimela zingaphi kazikho ubuza ukuthi lokhu kungapha kukho amaplaza angapha kukho infrastructure ama-business konke kufile.
USibanda ude zomnotho zilele ngogedla nje kungenxa yomkhuba ukucabangela kwabalutshwana besala ukwabelana labanye umnotho welizwe.
Wathi ngesikhathi ethatha ilizwe wabulala abantu waseqala ukuthatha izimali ezithatha eBritain labo IMF labo World Bank zangena esikolodeni from there sasesigcina singena ku-ESAP dukuduku nangumuntu from nowhere waqala ukuthi senikeza ama-veterans imali ezingama-$50,000 waqala ukunikeza abantu amaplazi wabulala ilizwe kakhulu.
Unyathi uthi nxa kule nto elethe ukuphumelela kweZimbabwe okwedlula zonke yikusuka kwaMongameli Mgabe esihlalweni.
Akudingeki nje ukuthi sitshone sizihlupha ngokuthi kuza kuba njani. In fact kuza kuba ngcono ngoba at least akusela muntu oyalala ecabangela ukuthi maybe kulamuntu abaza kuqoqodela bamthathe bayemfihla.
USibanda uthi aluba ibandla lezanu PF leZimbabwe akuzange kubuswe nguMongameli Mgabe aluba iZimbabwe ngelinye lamazwe aphumelele kakhulu e-Africa jikelele.
Kube kwangena omunye umuntu mina I think kube sikude kakhulu as a nation. And kube kangikho nje phandle kwelizwe nje njengoba sikhuluma manje because liyani indaba elaphana yeyinda into nje eyenziwa ngabomo.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Patrick Moyo uthi ukubulala lokuxotsha ngodlakela labo abebengavumelani laye yiyo into azasala ekhunjulwa ngayo uMongameli Mgabe.
Uzomkhumbula njengenkukhu ebekele amaqandi wiye futhi wajomoli wabulali wahle wayakha wadilisa. Lokho angeke sakukhohlwa futhi lokho ngithi mina angeke samthethelela.
Ibandla leZimbabwe People's First elikhokhelwa ngowayengumsekeli kaMongameli Mgabe ngesinye sezibonelo zalabo abaphume kumbe ukuxotshwa ebandleni leZanu PF ngenxa ukungasuthiseki ngendlela obekuqhutshwa ngayo izinto. Lezi ngezinye zezizathu ezenza abanye baphumela egcekeni ukuthi kwaba liphutha elikhulu ukupha uMongameli Mgabe intambo zombuso. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho. Kodwa uMongameli Mgabe usanda ukutshela intatheli izindaba kwele Japan ukuthi abantu beZimbabwe yibo abafuna ahlale esembusweni njalo bengathukuthela engasuka. Okugcizelelwe iziphathamandla zebandla leZanu PF ezisanda ukukhuluma le Studio 7. Umeli webulawayo isti edalele parlamente unkosazana Thabita Khumalo uthi kufanele uhulumende asungule isikhwama esokuncedisa ngemali abantwana abaphila lobugoga elizweni ngoba kusobala ukuthi abatholi uncedo olweneleyo. Unkosazana Khumalo yena osanda ukwethekelela isikolo seKing George VI kobulawayo lapho okulondolozwa laba bantwana utshele iStudio 7 ukuthi uzakhweza lolu daba ukuthi luhluzwe edalele parlamente.
Ngithe ngifika ngaphica kulabantwana bodwa abagogekileyo iningi labo abanye babe bengezwe endlebeni abanye bengakhulumi abanye izandla kasebenzi ukuthi abhale njengathi ubhala ngomlomo abanye bale down syndrome abanye you know umzimba uhambe kungubele ulama crutches asebenziswa ngumntwana omncane oku grade 1 abanye yilabana abasebefike esigabeni ukuthi balobuhlungu obunye ongabuzwisisiyo ukuthi kanti injani sizobuhlungu. Bekungela muntu oyedwa waphandle ngaphandle kwabazali lababalisi. Into engikhubule kakhulu okutshengise ukuthi uZulu angazi ukuthi kazi utantani labakhona kumbe kalandaba labo njalo uhulumende kalandaba labo ebefuna ukuthi bangene emgwaqweni batshengisele baliswa ukuthi batshengisele ngoba baswele imali yokubhadala amapolisa ukuthi babaphelekezele umntwana ogogekileyo uyadula so abazali bebengenama so babona ukuthi ngcono benzeni bahambe echechi lapho esihlangane khona okuyinto embi kakhulu ngoba uhulumende uvela ukakhohlwela abantu sonqa sofuna ukuthi baphelekezele ngamapolisa uma betshengisela akumelanga babhadale kanti imali angikona bayithathanga kabasebenzi nxa kuqhatshwa kabaqhatshwa
lifuna njalo ukulukhweza lolu daba ephalamende kuyini kahle kahle elizakhuluma ngakho
engizakhuluma ngakho kokuqala ukuthi laba bantu balomkhuhlane wengculaza bathi ngincedo and balifuna izulu like kona kusasa laba bantu bathi khona labo bakhaliphi lokunye okunzima ngalezo ziphiwe abalazo lokugogeka kwabo lezo ziphiwe ngazikhwezo ngoba iningi laba beqede King George VI akusela lapho abaya khona abangene nasti abangene EUZ abangene Midlands baza ngena bathina abazali babo bezehluleka ukubhadala khona beKing KG VI engizamini ngukhankasele khona ukuthi ngabaphiwe imali i-social welfare iningi izalukwazi lamaxeqo izimali laba they qualify also endi lakhona ukuthi khona ungakhangela ekuqhatsheni la kumele kube lomthetho ukuthi khona uma beqhatha yes we need gender balance nxa beqhatha we also need physical challenge balance ngoba we are already siyaba stigmatize ukuthi vele kayisibo bantu so bahlala bengabantu abavalile iningi labo kabaphumanga basemakhaya
lo ngumeli webulawayo East edalele parliamente unkosazana Thabita Khumalo owebandla le MDC elikhokhelwa umnomzana Morgan Tswangirai Ngeselichiye kancinyane ezandleni zikantungameli inkomo yestudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguntungameli inkomo. Namhla silengcwethi kwezempila kahle unkosazana Anethi Moyo njalo sixoxa ngokumemetheka komkhuhlane we-TB. Kanye lobudlelwano obukhona phakathi kwawo legciwane le-HIV. Mamoyo, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Ntunga.
Ungathi umkhuhlane we-TB ubahe kanganani eZimbabwe?
Umkhuhlane we-TB ubahile okuzwayo kuleli. Imbangela ukuthi lesikolwe duwane le-HIV olukhulu oluyilo oluyenza ukuthi abantu bathole i-TB kalula. So uzathola ukuthi lapho i-HIV ebhahe khona le-TB iyande ukuba ibhahle kakhulu. So thina lapho eZimbabwe ungathola ukuthi ezibhedlela kathesi i-burden ye-TB le-HIV iphosifani izabe ikhona kuzigulane ezifika about 75% ababe be-admitiwe ezibhedlela. At any given time.
Kulobudlelwano bani obukhona phakathi kwe-TB legciwane le-HIV?
I-TB le-HIV iyathandana kakhulu. I-HIV yenza ukuthi amasotsha omzimba asivikela emkhuhlaneni abe very weak. So nxa ese-weak kanjalo, i-TB yasikuthola kulula ukuthi ingene emzimbeni womuntu. Umuntu ole-HIV wandi ukugula i-TB ebuhlungu njalo elamandla kakhulu okwedlula nxa ingagulwa ngumuntu ongela-HIV. So ngisho ukuthi ubudlelwano bakhona ngobokuthi i-HIV iyancedisa i-TB ukuthi ingene emzimbeni. I-TB nxa ingangena emzimbeni womuntu ole-HIV umkhuhlane wakhona ubuya ngamandla.
Ungathi ibamba kakhulu abantu abale-HIV kumbe abantu abaziphileleyo nje abangelalo leli gciwane?
I-TB ibamba kakhulu abantu abale-HIV kakhulu. Kodwa-ke iyakwanisa ukubanjwa ngumuntu ongela-HIV. Selokunye okungabe kumehlisa amasotsha akhe omzimba. Okungafananisela i-cancer esidlulele. Okungafananisela umuntu oyelatshwa ngamanye amaphilisi okuthiwa ngama-steroids ayehlisa wona lawa amasotsha omzimba. Njalo abantwana abancane kakhulu iloba bengela-HIV bakwanisa ukuthola i-TB ngenxa yokuthi amasotsha bomzimba abengakaqini kakhulu ukuze akwanise ukumvikela emkhuhlaneni.
Yiziphi impawu ezivezwa ukuthi umuntu layo i-TB?
sika thesi thina emakliniki ethu onke abona abantu abale HIV labangela. Siyaqonqosela kakhulu ukuthi umuntu wonke kumele ascreene for TB. I-screening le esiyenza is just an interview esiyenzayo, sibuza umuntu ukuthi uke wakhwehlela yini okwesikhathi eside okwedlula 2 weeks. Ukukhwehlela kwakhe lokho kuyamenza ukuthi agcine kakhulu ebusuku yini, kuyamudla umzimba yini. So imibuzo enjenganaleyo yethu yabe siyikhangela, sizama ukuthola ukuthi umuntu le-TB ngoba yize impawu ezingasibonisa singakaze simkhangele umuntu emuntwini ole-HIV kumbe emntwaneni omncane kakhulu osebelesikhwehlela okwesikhathi eside kumbe kumuntu ogogeke kakhulu osebelesikhwehlela okwesikhathi eside, singadinga impawu ze-TB.
Welatshwa njani lo mkhuhlane? Abalawo iwapha amazwi ongabakhuthaza ngawo?
Nxa umuntu engaba lesikhwehlela okwesikhathi eside, especially abalegciwane le-HIV, kumele amake sure ukuthi uscreeniwe. Thina sile nhlanhla-ke lapha eZimbabwe ngoba i-TB yelatshwa mahhala nguhulumende through the Ministry of Health.
Hayi, bekukuhle ukuba layo kuhlelo. Siyabonga mamoya.
Ngiyabonga Mpunga.
Beli lalele uhlelo lwabasakhulayo, sixoxa lengcwethi kwezempila kahle unkosazana Anethi Moyo. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo uNtungameli Nkomo.
Sibonge uNtungameli Nkomo weStudio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Ngesizweni umculo kaJayce Marabini kumajaha wodwa Ndlovu esithi Ntombenhle, ingoma ekudlalade lakhe elitsha elithi Thulasana. Jayce Marabini othi Ntombenhle selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.